sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthakazo omuhle ngolwesihlanu mhlaka 23 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungami Linkomo. Ezihamba phambili. IZimbabwe Electoral Commission ithi balitshumilanye 11 abantu abaphumelele ukubhalisela ukuncintisa kukhetho lukamongameli ngoNcwabakazi. Ibandla le-CCC lithi amalunga alo agile imikhuba abhalisa ukuthi yiwo azancintisa elimele uwona esazi ukuthi kayisiwo akhethwe ngabasekeli bebandla. Kufuze aphuthume ayecitshisa amagama awo engakafinyelelwa ingalo yomthetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini elawula ezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi balitshumilanye 11 abantu abaphumelele ukubhalisela ukuncintisa kukhetho lukamongameli welizwe oluzaqhutshwa ndawonye lolokudinga amakhansila lamalunga edale lephalamende ngoNcwabakazi mhlaka 23. Lokhu kwaziswe ngumsekeli kamgcinisihlalo wekhomishini le umnumzana Rodney Kiwa ekhuluma emsakazweni weZTN ebusuku izolo. UKiwa uthe abantu abangamashumi amabili lanye 21 bebefake amagama abo befuna ukuncintisa. Kepha uthe abanye behlulekile ngezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ukuswela imali ezinkulungwane zamadola aseMelika ezingamachumi amabili $20,000 ebifunakala. Abaphumeleleyo babalisa umongameli Emmerson Mnangagwa owezano PF, umnumzana Nelson Chamisa owe-CCC, umnumzana Xavier Kasukuwere olilunga elizimeleyo, uDouglas Monzora owe-MDC, uLove Momaduku owebandla le-NCA, umnumzana Joseph Busha owe-Free Zim Congress, uTrust Chikora owe-Zimbabwe Coalition for Peace and Development, uBlessing Kasia Muru owe-Zimbabwe Partnership for Prosperity, umnumzana Wilbert Ashbold Mubaiwa owe-National People's Congress, uGwinyai Muzorewa owe-United African National Council kanye loHarry Peter Wilson owebandla le-Democratic Opposition Party. Kukhetho lukamongameli ngo-2018 kwancintisa abantu abangamashumi amabili lantathu 23. Ibandla eliphikisayo ele-CCC lithi amalunga alo agile imikhuba ayabhalisa ku-nomination court ukuthi yiwo azancintisa elimele uwona esazi mhlophe ukuthi kayisiwo akhethwe ngabasekeli bebandla. Kufuze aphuthume ayecitshisa amabizo awo engakafinyelelwa ingalo yomthetho. I-CCC ithi abantu laba bahugwe inhlanganiso ebikwa ikhokhelwa ngabacuphi futhi esebenza lebandla lezano PF Forever Associates Zimbabwe i-FAZ ukuthi bayebhalisa ukuze kube lamalunga e-CCC amabili kumbe edlula khonapho ancintisa endaweni inye. Okuyinto ekhweza amathuba okuthi ibandla lezano PF linqobe kuleyo ndawo. Lokhu kwenzakale ekubhaliseni labo abazancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende endaweni ezilitshumi lanhlanu 15 edolobheni leHarare. KwaBulawayo kube sendaweni ezintathu, eMarondera endaweni eyodwa kanye laseKariba. Kukhetho lwamakhansila koBulawayo kwenzakale kumawadi phose alitshumi lanhlanu ali angamashumi amathathu 29. isikhulumeli sebandla leli unkosazana Fadzai Mahere utshele intatheli izindaba eHarare izolo ukuthi abantu laba benze ukuganga okubophisayo futhi uthe amagqwetha abo asethethe amanyathelo. Kobulawayo, i-TCCC yehlulekile ukubhalisa abantu bayo kuzikhundla ezilitshumi eze-Provincial Council, okutsho ukuba ibandla le-ZANU-PF lihlela nqoba. Elizweni lonke jikelele i-ZANU-PF ithi ihle yanqoba kumawadi angamashumi amahlanu lantathu 53 kumakhansili ngemva kokwehluleka kwamabandla aphikisayo ukubhalisa abazancintisa bewamele. Kodwa umsekelo wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi lokhu akubahluphi.
Okwamanje indaba le isisemthethweni njalo uma indaba ziphanyekwe emthethweni akusakhulunywa ngayo mahlayana ngoba ungagcina futhi ulimukisa isitha lamasela. Engingakutsho nje ngithi hatshi asifihli lutho ama-presiding officers njengakobulawayo edwe kulomuntu oyedwa banciphisa isikhathi nabomo besenzela ukuthi abantu baxokozele okuyi-court room kwangikhona ede kukuncinyane kukwana abantu abangu-20. Konke lokho izinto esibona ngani zenziwe ngabomo besenzela ukuthi bashiye abantu abanye ngaphandle. Labo abathi kobulawayo abantu engxenye isenza iphutha kakhulu kulabanye lapho, kanti i-advert yangikhona yaphuma nini ukuthi kusekule Metropolitan Council only less than 12 hours sokuthiwa abantu baphosisile. IZANU vele ihlala itshelwa izinto phambilini, bahle batshelwa ngama-polling station sabona sebesithi batsheliwe. So kuvele kutshengisa ukuthi into zonke ezenzawayo lapha kakhulu azibe emthethweni. Ngalokho engingakhulumanga ngakho ngesikhiwa kuthiwa kuyimfumba sub judice kuzaze kukhulunywe ikhothisi phe i-decision. Okwakhathesi kulama-investigation kulalokhu lalokhu akula engingacebisa khona abantu. Kodwa ngokuthi nje ngomuntu okhonzayo labo abenza i-electoral fraud ngiyimi ngingahamba ngiziya withdraw masinyane ngoba icala leli likhulu under the Zimbabwean Constitution le-electoral law yokuthiwa i-electoral fraud.
Bajabulile abeZANU-PF ngoba bathi sebenqobile ezikhundleni zamakhansila ezingamachumi amahlanu lantathu 53 lapho lina njenge-TCCC lamanye amabandla aphikisayo elehluleke khona ukufaka ama-candidates.
Yebo kungaba njalo but akula impact ilizwe leli labantu abangaki. Izwe lanti le almost 17 million people. Abavotayo 6 million people. So akula lutho lokho. Nangithi babevele behamba bevalela abantu bethu bebathusela. Ikuwina kwabo kuyayangisa ngoba vele ngendawo eziningi empeleni kwaemahloni sentral abantu babebanja bedatshela amaphepha bethwalela amashoka. Abantu bathi hawu kungcono singafile ukuthi sife. Ikho ke iZANU vele ifuna ukuthi ichikakezelwe bona besona. Hatshi angithi ukhetho luyabuya bangaloko besithi bawinile bawineni khonapho.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCCC. Ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma yena uthi ukunqoba kwabo lapho amabandla aphikisayo ehluleke khona ukubhalisa abantu bawo kuveza sobala ukuqoqeka kweZANU-PF.
Lokhu yimpumela yokuhleleka silibandla. Ngebandla leZANU-PF Sayenza ama primary elections ethu ngoMarch khonale kwaze kwaba lempumela zonke sabakwazi ukubana ngobani abazabe besimele ezigabeni ezijiyeneyo ngakhumbula ekapresident sayenza econgress yethu esayenza umnyaka ophelileyo ngo-Okthoba sabe saqeda ngopresident sasisikwazi ukuthi kona osimelayo uba ngupresident weZimbabwe ngumongameli ubaba uMnangagwa sashuka lapho-ke ngoMarch saqedela-ke okwama-primary elections ethu kona o-MP okansela osenator abomama ngobani abasimelayo lo konke sakuqeda lonko so ukuhleleka kwethu yiko kwenza ukuthi kona izingela ngale nomination sihle sakwanisa ukuthi ama-candidate ethu wonke avukele ekuseni ayafaka amaphepha abo bangenisa amaphepha abo kwalunga konke ngoba sasesikwenzile konke lokho abebandla le-TBC sibonile ukubana amabizo abo abantu abazangelesekhetheni aphume ngelanga le-nomination kube ebebifo emsuku elanga le-nomination khona kwalokwenza ukuthi kona abanye abantu bebengakwazi njalo bengazilungiselelanga ukuthi yibo abazobebelele ibandla labo khona kwalayekokwenza ukuthi becine besehluleka ukubana befake amabizo endaweni zonke sibonile ezini laba kobulawayo i-provincial council ubehluleke ukufaka ngitho oyedwa umuntu okutshengisa ukuthi thina njengebandla lezamkhefu sesinqobile futhi khonapha i-provincial council abantu bethu bonke abangu-10 bazangena ngoba akula munye umuntu ofakileyo amaphepha ekumeleni i-provincial council yakobulawayo
khona ngapho kobulawayo okhuluma ngakho abe-TRIPC bakhala ngokuthi baphanjaniswe yinhlanganiso esebenzela lina abezanu-PF Forever Associates Zimbabwe bathi igile imkhuba linhlanganiso yaphinda yaya kumalunga ayo awe-TRIPC anqotshiweyo yaya wabhalisa okwenze ukuthi kube lalokho okuthiwa ngama-double candidates lapho othola khona ukuthi abantu be-TRIPC bancintisa esikhundleni sinye bebabili bebathathu ungathini ngalokho
akuqondanga lokho abantu kabafunde ukubana bebhekane leqiniso njengoba linjalo isizathu esiyenza ukuthi ubone abantu be-TRIPC abanye sebefaka amabizo ka-2-2 kudalwa yikuthi khona akubanga lesikhathi esekubana kube ne-hailing process ngemuva kokuthi kona abantu basebeqanjiwe ukuthi bebe ngabameli kwenza epalamenti kumbe ekansilini anti yabona thina esikutsho sayenza ngoMarch oyabe enqotshiwe usetholile isikhathi sobana aqinisa lomlota nalo onqotshiwe noma ebona ngathi angukuyiqinisa endlele kumbe ukuhambe njani so kube nesikhathi sokukhulumisana abantu babhodla yikho bona thina sifake ama-candidate 1-1 but laba uyabona omunye umuntu laye abezijelile njengalokho okwenzakale lapha kobulawayo I know for a fact ukuthi kona kukhansile ngale uyabona ngu-1-4 lapho ungene kona omunye umzana u-David Coulthard basuye owanqobayo ngelanga lapho okwakuhanjwe ebantwini khona besiyavota bavotela omunye usisi khonabana oyebandla le-TBC kodwa sokubuya amabizo ukuthi ozamela ikhathelo ngubani wakhaya sokufake ilizwe lika-Coulthard
Umnumzana Joseph Chuma ulilunga leZANU-PF Central Committee. Ukuhlaziya udaba lohlelo lokubhalisa abazancintisa kukhetho lolu usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Nkosi Khona DVT isikhulumeli senhlanganiso ye-Ekhaya Vote 2023.
Ngokubona kwethu nje ekhaya vote sinanzelela ukuthi uhlelo luqalise kuhle kakhulu lapha ama-courts ade kumele ebekhona asayizizwe ukuthiwa kule court engavulwanga kumbe ngabangakhona lapha ade kufanele ukuthi bekhona njalo esikunanzeleleyo ukuthi kobulawayo lapha kuze watshaya o-2 ekuseni wanamhlanje abantu belokhu bese-nomination court okunye kwenziwe kube kubangelwe ukuthi amabandla ezepolitiki laba abanye bafaqayisa ukufayela very late kwayenza yonke into yaba slow
kuyini njalo elikubonileyo njengomanyano wenhlanganiso lezo ezibona ngokuqhutshwa kokhetho kuhlelo lolu
uhlelo lolu luhambe kuhle kakhulu ngokubona kwethu uhlelo lolu ngolwama-political party kumbe abezombangazwe ngokuhleleka kwabo ngokungahleleki kwabo yibo ababedibe lo mlando wokuthi be-make sure ukuthi akula ama-double candidates njengako konke sesikuzwa namhlanje okunye okudide abantu ade befisa ukuthi babe ama-candidates iy'ndaba zokubhadala bekungani kuslow ukubhadala especially nxa usubhadala ngabo-swipe lani kodwa sinazele ukuthi zekhi sithe si extendile ukuthi lawo bangabe be disqualify ngenxa ukuthi bengakwazi ukubhadala bengeza phambili kodwa uhlelo nje nxa silukhangela uhlelo lukhambe kuhle kodwa inkinga ade zikhona ikakhulu bezise emabandleni ezombanga zezepolitiki lapho yibade bela ama process abo kumindlela ade bekhethana ngayo yesu ke yaduba ngoba sibona abantu abaningi izakhabizi eziningi zisenza ama video zisitshela ukuthi asithabanga ngenxa yokuthi sokukhitshwe bani kwafakwa bani izinto ezinjengazana lezo
kuyini inhlanganiso yakho esikwenza kathesi ngodaba lokhetho lolo
umsebenzi wethu njengeEkhaya Vote uyaqhubeka esikhangelele ukuthi sikwenze kathesi ukuthi sikhuthaze ikakhulu abantu ade sibaphathisa sixoxisana labo ukuthi bayibhalise ukuvota ukuthi basebenzise ithuba lwalaleli elokubhalisa ukuvota ukuthi bavote njalo sike sananzelela ukuthi abantu abaningi bebekhala ukuthi amavizo abo abatholi ku-voters roll eziyazona lezo izinto esiphatheke ngazo kathesi ukuthi sithi ngesingisi get go out and vote yi-message yethu yakathesi ukuthi njengoba besikhuthaza ukuthi bhalisani kathesi sikutshoyo ukuthi obhalisileyo kathathe ithuba lele aliphiweyo mhlaka 23 August ukuthi avotele ubukhokheli abufunayo kuwadi yakhe kuconstituency yakhe njalo laselizweni jikelele
umnumzana Nkosi Khona DVT yisikhulumeli senhlanganiso yeEkhaya Vote 2023 ubexoxa losithanekile mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi abamasonto sebekhuthaze amabandla ezombusazwe ukuthi achiyane lodlakela ngesikhathi sokhetho. IHerald yona ithi ibandla leZANU-PF lizasungula umkhankaso walo okudinga usekelo phambilini kokhetho emcimbini ozaqhutshelwa eChipinge kusasa. Inkundla yeZim Live ithi owesilisa umnumzana Itayi Makombe yena obotshwe kumaviki asanda kwedlula esetheswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho wetheswe isigwebo sokupika okwenyanga eziyisithupha kodwa leso sigwebo sisuke saguqulwa walayo inkantolo ukuthi kumele ayenze i-community service yamahola angu-140 hours. Soku isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 ninjani? Hawu siyaphila. Asibonge indaba enisithumela zona ezimnandi eziliqiniso. Awu ukukhala kwethu akuzwakala ngakho uNkulunkulu ngoba la madoda lawa asibusayo sibuswa ngamamenenene kungangokuthi nake sithi imali lena kayisebenze ezweni kodwa nake qeda lapho bathi nawufuna ukukhontesta bhadala ngemali elinye ilizwe empeleni bantu baseZimbabwe singalalisa amehlo la ayikho into ezawulunga imali ebakade bemele babhadale ngayo yiyo yona leyana yakhona laphaya libe selibuyela migama lithi lona kanti wayi izikhundla sezidayiswa kanti ilizwe lwalwela laliliyelwa khona lokhu ukuthi kuzodayiswa izikhundla hhayi lapha hayi ubutosibodwa lapha ngoba bona banazo imali zokubhadala ngoba bayazitshontsha. Angibonge uJD okhulumayo.
Sanibonani boStudio 7 ninjani nabalaleli ngisekuhlungeni ngaloku ngizokhuluma endabeni ukuthi izingane zinendawo eziwu-53 ezingakaza contestwa ndeko sibisele muva kakhulu sibisele muva wabazibuza ukuthi manje ubona onesomthamisa omqondisi bebesenzani bese kufila abantu endaweni ezinjalo kambe kunini kwazwa ukuthi kuyavotwa lo nyaka abantu basifisele muva shuba funa senzeni siphile njani ngezani le kunzima okhulumayo ngothulani Ndlovu enkaya kondona esikhubukhubu hhayi kodwa nesibulele ma-opposition nesibulele mpela
Studio 7 nodunga mini ngoma linjani lapho mahlabe ezulu linjani hathi nasiyaphila awavulwa lawa ama audio wethu manje na mabethi kunomuntu kunodoktor ozohlinza ini ama enhliziyo kuzoba imalini njoba sinokuya lapha emakliniki akukho maphilisi akukho lutho ma uya lapho ubhalelwa nje ibhili lokuthi hamba e-chemist uyothenga amaphilisi manje lona ulona yena udoktor lo uzobebiza malini leyo mali yokuthi ngizothengisa isilwaya sonke senkomo ngihambe ngiyohlinzwa ngibuye ngihlale nje ngikami isiningenayo ngasenamali so bona abezanopf yini bangathi bona bathi kulatshwa free yonke emaklinikhi yonke imithi ibe khona phakathina nasemaklinikhi ikampeni yabo bathi balungisa imigaqo isizani ma futhi balungisa imigaqo ezibhedlela kungekho mithi kungekho next
ngembingelele enkundleni lingabe lishona njani basakazi lo khuluma engumantyesa basakazi lokhu engilombuzo ebantwini basezimbabwe kakhulukazi kulawa amaqembu aphikisayo ukuthi ngempela bazilungiselele kangakanani ukuthi bebhekane lezano ngoba empeleni izano akuyoni walkover ufuna umuntu izano oyazi kahle njengoba ngomnyaka ka-2008 izano yagcina amaresulti almost 2 months wakhipha amaresulti esevuna bona kwathi ngalokho kodwa into yayingekho emthethweni leyo kodwa kwenzakalanga lutho abantu basezimbabwe bathula nje babona ingathi hhayi kulungile impilo yaqhubeka ngo-2018 futhi bathi bebala amaresulti basuka bathi basalanda amanye amaresulti emashonaland west bathi bazobuya after 1 hour bahamba ilanga lonke bayapheka amaresulti ngale abuya amaresulti sevuna bona futhi konke lokhu abantu basezimbabwe bazithulela ingathi akwenzakalanga lutho
Studio 7 ninjani imifuthi Nicholas Moyo la eJoburg hayi undibali madoda hayi undibali walithatha igama elihle Economic Freedom Fighters waliqhwaqwa baleka nalo walisedakenje odakene undibali makayeke le gama leli abantu abanomqondo we-economic freedom bathathe le gama le balisebenzise yena aphume nje ahamba ayothi inyoni le oright yamathendele le egangeni hayi ndibala awusazi nokuthi uwenzani ubhizi ngapha uncekana nomnankagwa ngapha uthi i-economic freedom fighter i-economic freedom fighter kanjani udla le government esimoshe izwe kangaka moshile i-ZANU PF marona ubhizi uncekana nayo mara uthi i-economic freedom fighter hayi suka la
sanibona ku-Studio 7 lenjani niyongela nithinina-ke mali beka manje nampa abantu basemathekeleleni baku-CCC kodwa nangutshamisa useyenzile akufunayo wabasusa bonke labade bekhethwe ngabantu so mathi sihle thina amashona nobandlululo kuthiwa sinamanga sinetshada lezinu nanku-ke bavelaphi laba bantu abakho ku-CCC hlakaniphani bantu bemathekeleleni hlakaniphani akulanto ongayenzelwa lishona yikho ubona izinu noma sihlenza izinto akubakhulumi ngakho umthwazi Republic Party nayihambile yanominethwa ukukhishwa kanye izolo akufanelanga iyazakale kumele ukuthi ifihlakale avela bakhulumi ngayo ku-Studio 7 baphonga ukuthi bikancane ngenxa yokuthi yonke le into iyakhomba ukuthi u-Studio 7 i-management yakhona ngeshona
Chaobe kungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe ungasithumela awakho kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Ukungahloniphi umthetho olawula amazwe omhlaba lezinye iziqondiso ezisihlanganisayo kwenza imizamo yokulondoloza ukuthula lomvikela ibe nzima kakhulu. Kusho unobhala jikelele obona ngendaba zombusazwe lokuthula kumanyano we-United Nations uRosemary DiCarlo. Lokhu kutsho ukuthi nxa sesikhangela imizamo yokulondoloza ukuthula komunye umhlubulo omhlaba olokungahlaliseki okukhulu owe-Middle East, ubudlelwano obuqinileyo phakathi kwe-United Nations le-Arab League bubalulekile kakhulu. IMelika iyakukholwa kakhulu ukuthi i-Arab League ibaluleke kakhulu kumizamo yokuletha ukuthula emhlubulweni ekiwo kanye lasemhlabeni jikelele. Kutsho umeli weMelika ku-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Uqhubeke wathi i-Arab League idlala indima enkulu endaweni ezinhlanu lapho okulezimpi khona. Kwele Yemen, sibona ithuba lokuletha ukuthula okunaphakade. Siyayinanza imizamo yamazwe awama-Arabs eyokuletha ukukhulumisana. I-Arab League yenza njalo imizamo yokuphathisa uZulu Makhaza ohlaselwe yimpi kwele Sudan. IMelika iyawabonga amanyathelo enziwa yi-Arab League awukuphathisa abantu kuleli lizwe ngokudla, imizamo yokuqeda limpi kanye lokukhulumisana okuzaletha inhlangothi ezitshiyeneyo zombusazwe kwele Sudan. Kuje uThomas Greenfield. Kwele Libya, iMelika ikhuthaza inhlanganiso ye-Arab League ukuthi ime labantu baseLibya lapho begqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho lona osolulesikhathi eside lungaqhutshwa. Sinethemba njalo lokuthi i-Arab League izasekela udaba lokuthi abaphatheke empini yakwele Libya abavela kwamanye amazwe basuke kulelo lizwe, njalo kuqhutshe uhlelo lokubalolonga ukuze bachiyane lokulwisana futhi babuyele emazweni abo. Kulodaba njalo lwaseSyria lokubuyiselwa kwelizwe leli kunhlanganiso ye-Arab League. Asithembi ukuthi kulungile ukuba umongameli weleSyria umnumzana Anwar al-Assad avunyelwe ukubuyela kulinhlanganiso. IMelika ayisoze ivuselele ubudlelwano bayo leSyria kumbe ukwesula izijeziso zenotho andubana kube lenqubela phambili ekuxazululeni ezombusazwe ezihluphayo. Kodwa kukhona lapho esibona khona ngasolinye futhi sifuna ukusebenza le-Arab League ukuze sivikele amalungelo abantu bakwele Syria futhi silungisise indingeko zikaZulu kanye lendaba zokuthula kulelo lizwe. Okubaluleke kakhulu nanku, indingeko zabantu baseSyria kumele ziqakathekiswe ngaso sonke isikhathi nxa kukhulunywa lohulumende wele Syria. Okokucina, sitshayela i-Arab League ihlombe ngokunxusa umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky ukuthi akhulume emhlanganweni we-Arab League Summit. Kutsho u-ambassador Thomas Greenfield, amazwe aku-Arab League alumthwalo onzima emahlombe awo. Kutsho u-Thomas Greenfield, kepha alumngane oqinileyo oyiMelika kanye le-United Nations. sizimisele ukusebenza lani ukuze sithole indlela zokulungisisa ingxaki ezihluphayo. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo ngisithi litshone kuhle yimi uNtungamile Nkomo.